okuliqiniso ukuthi i-rainbow iyarinovethwa, njalo kwakulethwe abantu abangakwana amabhasi amathathu bevela khona le Harare. Sangenela-ke thina njengabahlali bakobulawayo bakomthwakazi ukuthi hhayi kathi kuzaqhatshwa njani abantu bakwezindawo lathi labantu bethu lapho abangasebenziyo. Kodwa sananzelela ukuthi indaba ayiqaleli e-rainbow, indaba iqalela ku-setup yelizwe leZimbabwe against abantu emathebeleleni, ngoba vele kokuqala iku-awadwa kumbe ukunikezwa kwamathenda kwenzakalela e-Harare, deliberately nge-government ekhona e-ZANU-PF from 1980 ukuthi into zonke zipaswa e-Harare. So uthola ukuthi abantu bakithi bagcina bengaselawo amathuba okuthola imisebenzi kumbe ama-business opportunities through ama-tenders, ngoba la bantu babuya sebethiwe amathenda esebhasiwe khona ngale Harare. Okwabangela ukuthi ngomgqibelo ngemva kokubotshwa kwabantu bethu abangu-11, i-management ye-rainbow yaqinisa iphanika, wathi ngolwesibili kwabizwa abantu ukuthi babuye kuzokhangela ukuthi bangaqhatshwa njani. Basebedobhadobha abantu abathize esingela number esingayitsho kathi esibadobha abangaki. Kodwa-ke sikuthiwe ukuthi akulungisanga uhlupho olukhona laloba ama-officials ethu aguqela ubaba uNdebele ongu-chairman lo Ngwenya ongu-spokesperson esabacela njengenhlanganiso ukuthi bayingethe i-management ye-rainbow ukuthi indaba le ilungiswe kuriveso kuphathwe abantu bendawo, ngoba akusijabulisi lathi ukuthi imisebenzi yabantu bakithi ithathwe ngabantu abavela kwezindawo. Njengoba lathi singike sakujabulela ukuthi abantu bakithi basuke lapha bayayithatha imisebenzi yabantu e-Harare, sibelieve ukuthi indawo ngendawo kayipha amathuba abahlali bakuyona leyo ndawo.
Manje zona iziphathamandla ze-rainbow zithini ngodaba lolu, njengoba usithi wena lingani liyakhulumisana lapho?
Ye, esacina sikwenzile kumhlangano wokugcina owathendwa ngubaba uNdebele uChairman lo Ngwenya uspokesperson wethu, ukuthi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kulungiswe kuqondiswe, ngoba abanye abantu abacina labo sebephakathi kwalolu hlelo ngendaba yokuzwa indaba leyi ngabantu be-National Peace and Reconciliation Commission. Undoda onguyo imeleyo laye uLesi Ncube wagcine yi-part of that meeting, ngoba sitsho ukuthi thina akungeke kwalungiswa indaba ye-peace elizweni leli kulezinye izinto ezikhozela ukuthi kungabi le-peace, ngoba okokuqala ukuncitshwa kwabantu bethu imisebenzi, amathuba emisebenzi, ngezindlela yinto ekhoza ukuthi kuqhubeke ukungabi le-peace. Njengoba ubona ukuthi abantu bethu bayangena ezitaladeni betshengisela njengalokhu section 59 of the new constitution ebavumela ukuthi bale-right to petition and demonstrate as long as it is peaceful, but baqede lapho bese bebotshwa yi-system evikela umhlobo othile ngale nkulumo engathi ovikela umthetho ovikela abantu besishoneni, obusuthola ukuthi bayabotshwa abantu bakithi. Ngokunjalo kutho ukuthi elizweni leli kungaye kungabi le-peace, kungangabi lokuthula, ngoba kulomunye umhlobo o-superior kuleminye imihlobo ngenxa yokuthi kuya ngokuthi obusayo ngalesi sikhathi ngubani.
Manje amalunga enu abotshwayo kuhamba njani? Batheswa cala bani njalo okwakathesi banga?
Amalunga ethu athi ebotshwa babotshwa bavalelwa kungelacala, ngoba isikhathi esiningi nxa sibotshwa bathi bamelele i-Harare ukuthi qali batshele ukuthi sithathwe ngaliphi icala. Okwabangethi lawo bathi bebotshwa kwathiwa basamelele i-Harare ukuthi itsho ukuthi babotshwa ngaliphi icala, balala bevalelwe bengaphiwanga nje icala. Okwathi ekuseni kwavuka sokuthiwa icala le-criminal nuisance, babebalekela ukuthi bengathi yi-breach of posa, u-section 59 uyabavumela ngoba babedemonstrata belokuthula bengalwi lo muntu, bengabulali i-property yomuntu. So-ke bababopha ngecala elithi criminal nuisance, okwagoqela ukuthi ku-Saturday liyana eyedlulayo nothi le esiphuma kiyo, bagcina bephiwe amabheli $50 each, bengu-11 sebabhadala $550. Sikhuluma nje baphandle abaphiwa khona ama-conditions okuthi benga-interfere ama-state witness, bareporte emapholiseni aseduzane labo kanye ngeviki indaba yabo iziye phela. Bangabantu abazabuyela ekhothi nxa kungaphambanisi kunyanga kamatshi, ukuqala kwenyanga kamatshi.